Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande hobe sipa indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izuluka ndaba lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazibu 3 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokeli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe alivumelani lokuthi uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi lukhokhelwe zinduna.
Into okunyekwa ngikhona kutshengisa ukuthi bayabephula umthetho yikho phela thina njengezintaba republic police ngikhiphe i-statement leyo.
Amapholisa athi azabopha bonke abagqugquzela ukuthi kungabi lokuthula elizweni.
Siyazanya iminyaka yonke leyo ukuthi kudutshelwe kungabi into eyazakalayo emhlabeni ukuthi bekule impicazo belemathelelen. Kodwa ngenxa yokuthi imitho ivele elempondo kasihleki zadinga kuvuza ikhoyomgabe ifuna e-GPTwase moment of madness.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhala ngokuvalwa kwamanzi okwamalanga amahlanu ngeviki.
Uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili njengoba siyakunanzela ukuthi kulo nyaka lakumnyaka lo esanda ukugqiba izwe lalinangakuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi lanxa kulokuthula elizweni kulabanye abaqoqa ukuvukela uhulumende behaza ebulenjini imilayezo yalokhu. Ngalokhu amapholisa athi azabopha bonke abafuna ukudala udlakela. Embikweni owethulwe enkundleni zokuxhumana amapholisa athi ngumlando wawo ukubona ukuthi kulokuthula elizweni. Akhuthaze uZulu ukuthi azihambele emsebenzini njengensuku zonke engethuki ngoba amapholisa ezenza umsebenzi wawo. Sixoxe lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi saqala ukumbuza ukuthi amapholisa alobufakazi na bokuthi kulabantu kumbe inhlanganiso ezifuna ukwenza ubudlwangudlwangu elizweni.
Into okunyekwa ngikhona kutshengisa ukuthi bayabephula umthetho yikho phela thina njengezintaba republic police ngikhiphe i-statement leyo sitshela uZulu ukuthi kulokuthula njalo ngawa lo muntu othi yena ufuna ukwenza lokhu and lokho akwenzayo amandleni esipholisa ukuthi waphinde umthetho sizoyenza njalo.
Kodwa bona bukhona yini ubufakazi bokuthi bakhona abalenjongo yonaleyo ngaphandle kwalabo abaloba ebulenjini be-internet?
Thina njengeZimbabwe Republic Police iminye esiyithola ivela endaweni eziningi, so akwenzi ukuthi sitshele uZulu ukuthi iminye siyayithola njani. Njalo thina umsebenzi wethu kumele siphendise uZulu ukuthi ngabe siyenza izinto ezitshiyeneyo amapholisa akhona ukuthi izinto zihambe kuhle.
Manje bakhona yini eselike la ababotshiweyo phezu kwembiko ephuma ebulenjini?
Singabopha abantu sizalitshela
okwakathesa kula ababotshiweyo. Kodwa nxa lina likhangele ayiso bantu abaphonga ukuxhwala nje ababhalayo kumbe kukhona okungakwenzakala kumabandla ayezombusazwe ayiwaqoqa lokho?
Thina njengeZimbabwe Republic Police siyahlala siyenza ama-inquiries, sihlala siyenza ama-investigations. Nxa ukuthi kulo muntu ophula umthetho siyababopha sasoze ziyekhele.
Lo ke ngumnumzana Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umkhokeli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe alivumelani lokuthi uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi lukhokhelwe zinduna. Uthi izaphu kumele iphatheke kulolu hlelo ngoba abantu abaningi ababulawa ngesikhathi salumbhuqazwe babengabasekeli baleli bandla. umholi wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo utshele Studio 7 ngeviki edluleyo ukuthi bazaqala ukukhulumisana lenkulungwane zabantu ezathintwa igugurawundi eMathebeleland kusikhatshana esilandelayo. Kodwa uthe intatheli zindaba zisoze zivunyelwe kulimhlangano okusolwe ngunkomo labalwela amalungelo kaZulu. Unkomo uchasisela iStudio 7 kabanzi ngalolu daba.
Yaziyanywa iminyaka yonke le ukuthi kugqitshelwe kungabe into eyazakalayo emhlabeni ukuthi bekule genocide imbhuqazwe kule Matabeleland kwazanywa ukuthi bekuzwane. Kodwa ngenxa yokuthi into ivele ele mpondo kaSihleli wacinga kuvuza ikhoye umgabe ucina ethi ithe moment of madness. Lokho kuhlaya-ke okutho umgabe ukuthi kwakuyisikhathi sokuhlaya kuyaphambi kulokuthi kupholiswe kwaziswe officially ukuthi kube into enjalo eyenzakalayo. Hayi kuyehlula. So kubuya-ke leyo programu edalwe ngumnankagwa iqhubeleke into yakhe emnankagwa wayeshintsha lapha esikhona khona kathesi ukuthi ethume izinduna ukuthi ziyokhuluma labantu kuyisimalo ntungameli ngoba lezo zinduna zilanda abantu ezazibakhokhela ngesikhathi bezilawa. Lezo zinduna zake zabotshwa ngesikhathi egugurawundi. Lezo zinduna zibulewe ezinye zakhona ezinye zanyamalala. Uthuma njani umuntu ephakathi kwemihlungu phakathi kokukhala ukuthi aye kukhulumela labantu bangabini obakuleleyo? Zibanjiweke ngamandla izinduna ukuthi zihambe ebantwini njekhuluma labantu ngegugurawundi. Kuncele kakhulu kuyazila kubi khonokho onjiwe ngumnankagwa. Ngifuna-ke isizwe sibe kwazi isizwe seZimbabwe ukuthi thina ndezaphi siyakuchallenja lokhu asoke siyime sikukhandi. Sifuna i-independent commission 3, sifuna into kumele abantu 4, sifuna izaphu leziqa i-involved entweni le directly le-government 5, sifuna ama-properties jawezaphu leziqa athathwa ngenxa egugurawundi ngenxa ye-tribalism abe khona kwinkulumo lezi njalo aphendeliswe. So ngithi sizachallenja le nto.
Liza kuchallenja njani baba uNkomo?
Into yokuqala sizakhipha i-statement then sibuya phambili sibone ukuthi siza-approacha njani. Kodwa kwakathesi sizakhipha very strongly worded statement ukuthi hhayi asihambela nakho lokhu. Sizahamba engatsheni ezithile ezingabe ziyizenzi sibazisa ukuthi ayisikho lokhu. Sithiya phambili sizabona ukuthi kuvuleka njani.
Alubana lithe laphiwa umlando wokukhokhela lolu hlelo lingaluphatha njani ukuze luphumelele?
Kuqala ngokukhulumisana. Into eyayinkulu ukukhulumisana zaphi ehulumende kulento ezithile Nkomo ezesintwini ezingenziwanga ilizwe leli ngelesintwini. Kulento ezithile okumele ziqale khonapho kukhulumiswa lumlota ngendlela yesintu se-Afrika yeZimbabwe bese kusiya phambili ngaso kuvulekile. Into evalileyo yonke lapha into kubulewa abantu igazi leli liyakhuluma. Igazi liyakhala livela phansi asebhayibhelini watsho lwana uNkulunkulu watsho ukuthi igazi lika-Abeli liyakhala livela phansi lisiya uKhayini. So into ephilayo le abantu abafileyo emagazi abo ayakhala. Nxa kungasayenziwa ngaleso sintu into yokuqala kumele kwenziwe isintu yemagazi lamathambo lawa athi nxa kusina izulu aphumele egcekeni avimba yonke into. Isizwe singeke siye phambili noma sekutheni nxa kungalungiswanga lapho. I-starting point is into yasizo bemandebeleni kusiya phambili i-starting point.
Lo-ke ngumnumzana Sibangelizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu ubexoxa ecingweni le-Studio 7 egobulawayo. Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhala ngokuvalwa kwamanzi okwamalanga amahlanu ngeviki. Umanisipala wedolobho leli uthi uthethe leli nyathelo njengendlela yokulondoloza amanzi emadamu ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Lanxa kuke kwana izulu ngensukwana ezedluleyo eligelezele emadamu libikwa liyingcosana engasoze idale umehluko. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili njengoba siyakunanzela ukuthi kulonyaka la kumnyaka lo esanda ukugqiba izulu alinanga kuhle. So ngokunjalo ke amadama yiwo asiwathembileyo kawala manzi, okutsho ukuthi nxa kungasebenzakala izimanga izulu lana laba linengi kakhulu, udubo lwamanzi luzaqhubekela phambili njalo amanzi azaqhubekela lokho evalwa amalanga amahlanu 120 hours ngeviki, okuyukuthi kuzaletha ubunzima obukhulu kakhulu kubahlali bedolobho lakoBulawayo.
Njengoba izulu likelana, umanisipala uthini? Akhona yini amanzi agelezele emadamu?
Izulu elinileyo kasilo zulu esingakhangela ukuthi lenze umehluko emadamu akoBulawayo. Lizulu nje elibe ingcosana, okutsho ukuthi libe lincedisa nje ukuthi utshani buhlume lezihlahla ziqhume kuhle. Kodwa-ke nxa sikhangela amanzi angena emadamu, hayi malutshwana kakhulu, vele singatsho ukuthi kakukabi la manzi angena emadamu ngokungamapercentage nje okuncane ongabe ngo-0 something. Udubo lwamanzi luqhubekela phambili ngaphandle kokuthi kuze kubuye mhlawumbe imvimbi kaFebruwari yesingathi mhlawumbe nxa kungaba lezulu elingcono kulalokhu esikubonileyo, hayi singaba lethemba. Kodwa kathesi ithemba lincane kakhulu, okukutsho ukuthi udubo lwamanzi luzaqhubekela phambili njalo abantu bazadubeka ngodaba lwamanzi, ngoba ukuthi kuze kukhitshwe i-water shedding le 120 hours kutsho ukuthi kuyamele amadamu abe sefike kwisilinganiso esithize. Kodwa kwakhathesi udubo lwamanzi kubekela lusiya phambili uhlupho lwamanzi sibili idolobho lakoBulawayo. Amanzi sokuludubo sokumele ukuthi uhulumende alunanzelele njalo kuzanye imizamo etshiyeneyo ngenza ukuthi abantu bakoBulawayo bangazi baswele amanzi.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyoBulawayo Progressive Residents Association. Ukhetho olusanda kwedlula lubile impumela engemukelwanga ngumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa. Iningi lisele lizibuza ukuba kusaloncedo na lokuvota ngenxa yokuthi impumela iyaba ingayamukelwa yibo bonke abancintisayo. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngileqinisa lokuthi abaningi sizavumelana ukuthi umnyaka lo sivela kuwo kube ngumnyaka omubi kakhulu kweze-politics. Ube ngumnyaka obulele amathemba ebantwini. Abantu abaningi bebekhangelela ukuthi iZANU-PF izadliwa kukhetho lube khona. Kube sokusiba-ke lo hulumende omutsha ozakwenza ukuthi izizalwana zeZimbabwe zonke zingaphandle zizizwe ziledlabuzane lokuthi libebuyele ekhaya bekwakha izwe labo. Njengoba kwenzeka khonokhu ngo-1980 abafowethu ababesemazweni baphindele ekhaya besithi bazokwakha ilizwe labo, kodwa-ke bahlangana lembila zithutha iningi labo. So-ke izifundo ezibakhona kanti kweze-politics nxa sibheke umnyaka nalesivela kiwo ziningi kakhulu, kodwa-ke nizakuthi nje ezimbalwa kanti ezintathu. So isifundo sakuqala ngisiqondisa ebantwini bemathebeleland ngesokuthi ngilethemba sokusegcekeni ukuthi akudingakali ukuthi bevotele amabandla anjengaboZANU, amabandla anjengabo-CCC ephalamende nakusenethi nakukhansili. Balakho ukuthi bengazivotela abantu babo, abantu abazamela izifiso iziloyiso zabo ephalamende laku-local authority, kungakhathalekile ukuthi abavotelanga ZANU wabavotelanga MDC. Nxa sokuyiwa-ke phezulu lapho abantu bemathebeleland or abantu bakomthwakazi abafunakala khona kusekuthini upresident bavotela bani. So ngilesiqiniseko sokuthi nxa abantu bengakuzwisisa khonokho ukuthi hhayi akudingakali ukuthi bevotele amabandla amakhulu ukuthi bethole abantu abazabamela ephalamende, bayazivotela nje umuntu abamthandayo, umuntu abambona ukuthi eqinisweni umele izifiso zabo njalo engabamela ephalamende ngokugcweleyo. Yiso isifundo sakuqala. Isifundo sesibili ngileqinisa lokuthi abantu sebekubonile ukuthi ngokuvota iZANU-PF kayiphume embusweni. Osazikhohlisa eziyenga ezitshela ukuthi yena iZANU-PF izaphuma embusweni ikhishwa ivoti akahamba alalobukabhuka sibili, ngoba ubufakazi obukhona ukuthi akula voti ezakhipha iZANU-PF.
Manje nxa sikhangela yena wonalo umnyaka
sesisungulile ubona ngani kungaba lobubelo na
ngiyazi mfoka Gandhi ukuthi iningi labantu bakhangelela ukuthi mhlawumbe kukhona okuzakuba khona okuzavela kusadak ngoba siyezwa nje amahemuhemu kusala kukhulunywa nje lapha ukuthi hayi sadak bathi balwisa lokhu bacabanga lokhu ngeZimbabwe kodwa asazi mfowethu ngoba abantu laba ababusayo abazimiselanga Gandhi ukuthi bengawuchiya umbuso mahlayana nje so ngibona mina umlando usemahlombe kaSibangilizwe Nkomo ukuthi akenze into efanele uNkomo uyakwazi ukuthi kumele enzeni ukwenzela ukuthi iPF zaphu izimele iyodwa lapha kumele athathe inyathela lazi uNkomo ngiyakwazi uyalazi inyathela lakhona sibili ukuthi si-dissolve unity accord bese silungiselela ke ukuthi iZimbabwe siyikhulule ezizaphu ngoba kule indlela njalo ngibona enye iparty ezakhulula iZimbabwe ukudlule engaphandle kwe-PF zaphu.
Lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula ezombusazo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhilitane. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Njani ku-Studio 7 hayi siyabonga ngendaba eziqondileyo elisinika zona. Mina ngicela ukubuza sibili ukuthi ngathi abantu abanjabo Mbongolwane labo Gawule labo Joseph Shuu bathembele basuka ivele iZimbabwe ingasozange iyakhululeka because labantu abadonsela emuva badonsela kuZanu kodwa bebona ukuthi Zanu vele kasincede ngalutho kambe Shuu ngakhala ngama-structures ukuthi ngichamisa ngalama structures. Uchamisa uthole according to Zeke uthole 1.9 million people. Ambonto Mbongolwane inxenye ngafomi iparty namhle ngayithola ngaleyo number. Uthi ukuthi abantu abangu 1.9 million bonke kabala ndaba le kabacabangi yena Mbongolwane yocabanga hayi sasithi Mbongolwane thi sasithi esibili kahlale emazweni khona ngale sibone ukuthi khona bayaphetha ngayo.
Siyabonga Studio 7 Happy New Year. Ah uJoseph Juma yake usiphaphela. Abantu bahlele ukulungisa imali bahlele ukuletha imali yedi idola laseZimbabwe idala ziyanela likhona ngoma 90s njalo okwesibili bahluleka ukuvula amafemu amelijani manje okugcwela masengama-church idorobho lonke iZimbabwe yonke bahluleka ukulungisa ngalokho bezotshela abantu abeZimbabwe ukuthi bebe ngamavenda ikizuro bona bebhizi beshiyana imali yama-taxpayers labo labangani bakho abezayo besiya kokwe-Singapore ukuthi babosijwala kabi lo bazama ukuhlonipha babona nsizikima zabo sibona ukuthi badlala ngabantu bona bayadla basuthi futhi uzodlalela ebantwini ma umuntu esuthi esiqa ukuphaphela abantu angotshela abantu ukuthi bebe ngamavenda manje abantu babalekele kwamanye amazwe ngenxa yokuthi kula mafemu bona bahlulwa yini ukuvula amafemu babe sehlulwa kabaphumele ukuthi babavotelwanga vele basifaka yabonga ngumasenga lapho kubulawa iphumule madoda
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli bona manjezi ungazosijwayela wena ungazosidelela ungathi wonke umuntu ongasupporti iTCCC ungathi usupporti Zanu ungasideleli manjezi ungasideleli sizijulele nje khona lapha siyakuzwa ulokhu umana khona la uchaba ngenjani uright limsolani bakhona abamlandelayo futhi abamthandayo lina lifuna ukuthi umuntu ongalandela uchamisa imenze isitha lingabozositshela thina lingasitsheli lingasideleli futhi linabantu be-TCCC yabomanjeza ngiyabonga
ye sibingelele enkundleni ye siyamuza uJoseph Juma lapha uthi abantu kufanele bevuke bezisebenzele umbuzo okhona yikuthi lina Joseph Juma njenge-government lina lenzani manje umsebenzi we-government ngowani uma kuyikuthi abantu kufanele bevuke bezisebenzele lina umsebenzi wenu kuye ngokuhuquluza ama-taxpayers abantu imali abazibhadalayo kodwa lithi abantu kufanele bevuke bezisebenzele kanti umsebenzi we-government ngowani ngicabanga ukuthi impela kahle kahle kukhona into elingayizwisisi ngempilo empilweni ngoba umsebenzi wegovernment ukuthi khona uncedise abantu ukuthuthukisa abantu hayi abantu besebenzele ukuthuthukisa igovernment angazi ukuthi impilo liyibona njani impela bo Joseph Chuma kumbe yiko kusutha hayi yazilisutha kabi impela Joseph
walibonani basakazi be studio 7 kunyela valaleli njaba wonke jikelele ngithanda ukuphawula ngendaba yegugura hundi ukuthi kuthiwa kayiphathwe izinduna akami ngibona kungaqondanga ukuthiphathwe izinduna ngoba izinduna before kwaba legugura hundi izinduna zazingakabi ngezezanu njalo ngalesi sikhathi kubulawa abantu izinduna lazo zezwa ubuhlungu ngalesiya sikhathi abantu bebulawa zezwa ubuhlungu manje izinduna sezingezezanu ngoba unembazo sezathunywa sezincedisa icampaign yezanu lokuthi kuthiwe udaba lolu kaliphathwe izinduna izinduna ziyahamba ziyetshela abantu okokwenza ziyahamba ziyexolisa zona ebantwini zithi ningaqali ukukhuluma ngakho lokhu sokwadlula yilangweji ezaba yilangweji yezinduna kula lokuthi uthiwa izinduna zizahamba ziyelalela abantu hhayi izinduna ziyahamba ziyetshela abantu okokwenza ngakho lolu daba ngidikalungaphathwa izinduna ngoba izinduna sezaba ngezezanu ngiyabonga
hayi abantu bakithi bengithuki mpela bengithuki ngoba umnothola pha abantu abayi-200 ngona yokuqeda abantu bozayo wehlula ama-British lama-German bagubha kodwa benzanga so vele bona kumbe ama-ministers kufana nokuthi badlingisukuthe umnotho velayikubonga but abantu fanele bebezithalithingom awezi umuntu esindebele ukhala ngo-Chinese umuntu ukhala ngomnangakho why if not abantu abahlakaniphileyo abathile izwe lizobusa ngamashona hayi isizwe esinjalo siyabe silokuthi uvele kwenzakala kuphi umhlaba bona abafuna ukuthi kuyenzakale ezimbabwe no it's not like that bantu bangi onke umuntu engakhona ukuba
salibonani basekazi bakastudio 7 nalinjani lonke hhayi mna ngiyaphila hhayi nandokudana kancane ukuthi ibandla le-ZANU PF ibandla lokubulala ilizwe kumbe libandla lokuthuthukisa ilizwe kakhulu mbuze amandebela kithi la obhedi mpofu ogawula labojoseph chuma ukuthi yinto yini esayixothila abelungu leyi ukuthi izimbabwe ibe phuwa so emathebeleni akulinywa akwenziwani kodwa liyethatha amachayina liwalethe khonapho amachayina akulalutho abuyenzayo akuladivelopment ayenzayo ebantwini akukwazi ukulima akula ndawo ukuthi akuyalima amachayina awawe kuvuthuza ilizwe lezimbabwe yeliyenza ubhuqu ekuthela abantu ngothuli bayakhala abantu kubohwanje kubufolosi khonali ngendawo zamachayina abelungu abazange bekwenze lokhu abelungu bekukhona into yonke sisidla belima ifidi yenkomo ikhona ukudla kwezinja kukhona akulanto kebingekho kodwa nakho selihambele athatha amachayina la aletha lapho ukuthi amachayina lawo ayenzani ngale le ngqondo ngale yacabanga ngaseliqotha wona lamachayina lizibiseli labelungu belima emabrazilini akulalutho khasha mntu azakulala indlala idumbe ezizaphuma lapho izimbabwe zizesabika ngendlala kodwa izani PF ikhangele ibhekile ibiza amachayina amangane wayo
Studio 7 nami ngiyabingelela igama ngujacob umlalazi ngisuka ebinga endaweni yasesikomena thanda ukuthi yepinywe kubasakazi bami bonke abasaphilela izindaba imihla namalanga bonge laphana nomthwakazi ngokusimela ngendaba zamapasipoti siyabonga kakhulu ngenxa yokuthi ezweni lakithi kuma kusiya phambili kanti-ke masekukhuphuka futhi amapasipoti kumbisa ukuthi abafowethu abaningi abanganamapasipoti ngeke baphinde bebe nawo siyabonga laphana
salibonani lonke lingabe linjani ngithanda ukubingelela wonke amafodwana amahle wonke ilupani yonke ijikelele yonke angikhethi mhlo angikhethi muntu ukuthi ubani ngibingelela wonke amafodwana
Studio 7 ngibingelela ustudio ngibingelela ngila lase-Africa se-South Africa le ndaba le njengamaphoyisa le yokuvimba amaphathi la amancane le nto le imbi kabi into ebuhlungu kakhulu le ngoba vele izanu yavela yayitelelwa kusoselo mgabe so abantu bengayivundeli izanu kahle bengayivuli impela then ukuthi laba abantu laba amaphathi la amanye aphikisayo like o-CCC nomthakazi republic kufanele bephikisane nayo izanu until izanu ize iyenze into efunwa ngabantu hhayi ukuthi yona
salibonani sibonani ustudio 7 sibonani njani
ipinyeesicela
ukuthi amakhehla ezanu ndayengabele kukhuluma umuntu angayaziyo bona uma besutha kumbe abantu ababa besebenza khona ngapha ephalamende abakuthole ukuthi izimbabwe bona kukhulunga ukuthi ezanu ngayemsebenzi khona bangakhulu izimbabwe ngoba wonke umuntu osezimbabwe ungaphandle kwelizwe maye tesezimbabwe esinozisebenzela izanu
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika udaba lokuthi owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump asuswe kuluhlu lwabazavotelwa kwezinye izabelo kukhetho lokudinga umongameli kuwona lo umnyaka lulinde ukuhluzwa lidalele Supreme Court. UTrump wetheswa amacala ambalwa aphathelane lokugenqula impumela yokhetho. Sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona ngani okwenzakalayo kathesi laba abazama ukuvalela uTrump ukuthi engabi khona kukhetho. It's just another drama ye-American politics. Ngesikhathi sokusiya siyafika isikhathi sokhetho, uTrump uzabe sekhona ku-ballot box. Ngoba bangakwenza lokho abafuna ukukwenza uzaba ngumsindo. Kuphinde kulole abantu laba bathi Trump uyi-victim, abantu bayamzonda, babe baningi abakukhangela ngaleyo ndlela. Ngibona ngani mina emakhoti aphezulu azawuthi uTrump avotele. Ngoba besabani ukuthi bangabi create into kumbe babumbe olunye ukuthi luzaba ngumgoqo kusasa. Ukuthi ama-elections nxa omunye acabanga ukuthi amise omunye amise, then i-issue ka-Trump becomes a benchmark or ukuthi hhayi kwake kwenzakala lokhu ngenxa ukuthi uTrump wake wamisa. Lokhwana yikuphonga ukudlala nje izinto zalapha. Izinto zalapha njengoba sidivele zihlala ziphakathi engani kuthiwa ziya-exagerathwa kancane. So mna ngibona ngani it's not yini nxa ngukhangele and here ngama-opinions abantu abaningi amboni ukuthi yindaba eza engayenza ukuthi uTrump engavotela, uzavotelwa kuphela.
Kodwa khona kubandla lama-Republicans ubona ubani ongani engasondelelana naye uTrump, njengoba sike sabona umnumzana DeSantis naye ubengani useduze, kodwa kathesi sesibona sokulo unkosikazi Nikki Haley. Ungathini wena lo?
Mna ngibona ngani laba bayazama bakuzamayo konke obaqambayo, kodwa as long as umnumzana Trump ekhona kwabantu abavotelwayo kumbe kungaze kufike ama-primary abo ama-Republican, uTrump uzaphumelela kuphela, uzanqoba. Ngoba ungakhangela ukuthi uTrump kubo-50% abantu abathi bazamvotela nxa ukhangela kulala abahamba belinganisa izilinganiso zokhetho lezamuntu bagethi ukuthi ngubani ozavotela. Onikki Haley baphansi kakhulu. Ukuthi kuzathathani ukuthi baze bavale isivanga lesi siphakathi kwabo lo Trump. And enye into esimele siyinanzelele futhi esiyikhohlwayo yikuthi abantu abavotela uTrump kufanana lokuthi thina sithi sivotele i-political party, i-Republican party. Lelani isixeka labantu abavotela ulokhu njeni uTrump kaba seyi-political party. So kungani kuthiwa yi-cult olabana abaphonga ukulandela umkhokheli kusemnyameni ukuthi angezenzeni, balandela kuphela. Bangaze bezokuthiwa omunye uhambe khona phana bathi bayamkhulekisa wafa, but ngenxa yokuthi vele iy'ngqondo zabo sezikhona pha ungeza kubakhuphi. Mna ngisitshela laba abantu abafuna ukumvotela yena lowo baba ngabantu abavele bezolile kudala. Ungeza kubakhuphe kuTrump, yimkhaza inamathethisi. Abanye abathethisa kodwa bamvotela. So kuzabathatha isikhathi laba abantu abazama ukuthi be-computer laye, because lanxa bezama ukucomputer laye abamkhulumi amaqiniso ngaye, babe lokhu bephumputha, bayamesaba lokumesaba.
Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni ese-Washington State khonapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe alivumelani lokuthi uhlelo lokulungisisa udaba lwegugura hundi lukhokhelwe zinduna. Njengoba ngicinchilo isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa abangenelisanga ukuzwa indaba zethu silazo ebulenjini kuwebsite yethu ethi yona www.voandebele.com. Silazo indaba nsuku zonke kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ekuseni, kodwa ezantambama kusihlwa. Silazo nsuku zonke ngo 7, ngo past 7 nsuku zonke. Igama ngu Chris Gande, sibane njalo kusasa.